Ama nkampani angamachumi amabili lane i-24 angene umbikiso we-Global Expo oqhutshelwe edolobheni le-Gauteng kusukela ziku-11 mfumfu usiyaphela ngomgqibelo mhla ka-14 mfumfu. Amankampani la angaphansi kwenhlangothi ezitshiyeneyo ezigoqela ezilungisa impahla efana lokudla kanye lezembatho, inhlanganiso ebona ukuthuthukisa ezamabhizimusi kweleZimbabwe yeZimtrade yiyo encedisa amankampani la ukuthi abukiswe e-Global Expo. Unkosikazi Nozipho Maphala weZimtrade uthi inhloso yokubukisa e-Global Expo ikuzama ukudingela amankampani weZimbabwe imkambo etshiyeneyo phandle kwelizwe.
Sinamakhampani ahlukeneyo abanye benza ngokwe-clothing and textiles, abanye futhi ngokwe-construction material, processed foods, horticultural produce kanye lama-services. Ekuhambeni kwethu sibone ukuthi kule-demand for izinto ezenziwa ekhaya kakhulu, wona lama-processed services lama-services engiwaqambileyo. Ngakho-ke sibe sibakhangelele ukuthi sibadingele ama-markets lapha okungathengwa khona izinto zabo. Sike sathi ngo-2018 sayenza i-survey sabuzisisa ukuthi eBotswana kuyini angabe bekuswela esingakuthengisa kuvela eZimbabwe.
Umaphala uthi kulezivumelwano phakathi kweZimbabwe lele Botswana ezenza ukuthi kube lula ukuqhuba ibhizimusi phakathi kwamazwe omabili.
Siphinda futhi sibe lesivumelwano phakathi kwethu eZimbabwe nasehulumende yaseBotswana esikubiza sikuthi i-bilateral trade agreement, esivumela ukuthi esikwenza eZimbabwe nokwenziwa eBotswana singathengiselana ngentengo eziphansi zezikhishwa ama-duty nama-tariffs ezenza ukuthi abantu bakhone ukuthi bakuthenge ngentengo ephezulu. Lo nyaka sikhangelele ukuthi sihlangane lama-markets lama-buyers amaningi avela endaweni ezitshiyetshiyeneyo. I-Global Expo isiyinkundla esikhulile esiqala amazwe amaningi ababuya ukuzodinga lapho bangathenga khona into ezihlukahlukeneyo.
Omunye okade ebukisa i-Global Expo unkosikazi Violet Mute olenkampani enza impahla ngesikhumba koBulawayo uthi balethemba lokuthi kuba khona kwabo eBotswana kuzathuthukisa ibhizimusi yabo.
I was able to break the ceiling and get into a men's field because
ngiyathaba ukuthi njengomuntu wesifazane ngayenelisa ukungena kubhizimusi yezikhumba ekade iyindawo elabesilisa kakhulu. Ngiyajabula ukuthi ngenelisa ukusungula inkampani le, njalo silethemba lokuthi sizathola ibhizimusi kwele Botswana.
OweZimbabwe ohlala eBotswana ungene umbukiso we-Global Expo, uMnumzana Isifas Chuma uthi ujabulile ngakubonile amankampani wekhaya wona aphume ngobuningi, kodwa uthi isimo somnotho silakho ubuyisela emuva ezinye inhlelo uma amankampani ethe athola ibhizimusi kwele Botswana.
I-consistency ku-business iqakathekile. Abantu kabafuna ukuthi ubatshengise i-product namva kusasukuze ukhulume isitori ukuthi hayi ngisazama ngisasathini into sokhonapha. But engubonayo ukuthi i-approach ye-SMTD ukuthi bathi grow i-forex market, foreign market kakhulu, ngoba yikho kuzabasiza ukuthi i-production layo ikhule. Ngoba ekhaya ama-products la athengwa ngentengo ngezimali ezitshiyeneyo, but lapho uyabukwazi ukuthi uya-guaranteed on foreign currency.
Umbukiso we-Global Expo wavulwa ongosemthethweni umongameli uMokgweetsi Masisi wakwele Botswana ngolwesithathu, lapho atshengise ukuthokoza ngokubona amankampani weZimbabwe ebukisa ngobuningi. Amankampani amaningi abhekane lobunzima bokwenza ibhizimusi ekhaya lapho okungela ukuhlalisika emkambo wemali okugoqela ukusetshenziswa kuhlobo lwemali lwama-bond notes. Umbukiso we-Global Expo ubanjwe ngaphansi kwesihloko esithi AFTEC as a springboard for improved intra-Africa trade. Kukhangelelwe isivumelwano esingaphansi kwenhlanganiso ye-African Union sokuthuthukisa ibhizimusi kuzwekazi le-Africa ese-African Continental Free Trade Area. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7, ngiSaron kwele Botswana.